Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhlaka 7 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkoma kweze kuseni lamhlanje
usikhumbuza umbuso okade ukhona eminyakeni engu-37 edlulileyo oka-President Mugabe obandlululo okugqilaza okutshaya abantu okungcindezela owendlala nazo zonke izinsiza ezifilekizwe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC Alliance ngamasosha lamapolisa kuyadlondlobala.
Umongameli uMnangagwa ubele thuba elihle kakhulu okakathesi okokuthi bekuyisikhathi bekufanele ukuthi ngabe uye watshengisela ukuthi yena into ayingeneleyo njalo into ayikhulumayo yiyo yini kanye into ayifisa ukuthi ayibonisezakala.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweleBhilitane lithi uMongameli Mnangagwa kumele axotshe umsekeli wakhe uChiwenga umsebenzi nxa efuna ukudlelana kuhle lamazwe afana leMelika leBhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano e-MDC Alliance ngamasosha lamapolisa kuyadlondlobala elizweni. Embikweni wethu le ekuseni namuhla, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise ubudlova lobu ngokuphangisa. Ithi njalo amalunga e-MDC Alliance amaningi sebalekile ezindlini lemizini yawo ngoba ezingelwa ngamabutho, amapolisa kanye labantu abahlomileyo abangagqokanga amayunifomu. Amapolisa athi adinga amalunga alumanyano agoqela uMnumzana Tendai Biti, uMnumzana Morgan Komichi, uHappy Mochidziva, Jim Kunaga, Paddington Japa Japa, uMafaiti Mubaiwa, Jeff Tafadzwa Chaitezwi, uMnumzana Lovejoy Chitengu, Locha Munorwa Matka. Amapolisa ethesa abantu laba icala lokuphehla udlakela oluqhamuke eHarare ngeviki edluleyo ngesikhathi abasekeli beMDC Alliance betshengisela esitaladeni besola impumela yogeto besithi kube lokuqilibezela. Umqondisi we-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika uMnumzana Dewa Mavinga uthi imota kaBiti idutshuliwe ngamasotsha wona abulale abantu abayisithupha ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi uxuku lwamasotsha namapolisa lolu luveza sobala ukuthi uMnangagwa loMgabe zimpila zantabanye.
Ayisiyo inguquko abantu abayikhangeleleyo leyo ngokuba kusikhumbuza umbuso okade ukhona eminyakeni engu-37 edlulileyo oka-President Mugabe obandlululo okugqilaza okutshaya abantu okungcindezela owendlala nazo zonke izinsiza ezifilekizwe. Ile themba abantu ababone kusiba lenguquko ngo-November nyakenye bebecabanga ukuthi inguquko izababanzi kakhulu ukuthi lokho esesikuzwa kusenzeka kwezinye indawo akuzukwenzeka. Kufanele kuphele khona lokho okungenzeki. Nxa ngabe ukhetho seluphelile asidluleleni phambili, nxa ngabe kusadingeka ukuthi kuye ekhothi kuyethoniswe ekhothi, kutshaywa kwabantu lokuthuselwa kwabantu ayisonto eqondileyo, kakuvunyelwa ngesisekelo sombuso, kakuvunyelwa ngumthetho, akuvunyelwa ngimthetho yomhlaba, akusonto enhle vele.
Abantu abaningi bayabuza ukuthi uMongameli Mnangagwa ungaphi yena kahle kahle, kungani evumela ubudlova bonke lobo busenzeka ebantwini nxa ebeqotho mpela ngaphambilini kokhetho ngevangeli lokuthula abelithumayela.
Yeah, abantu bawubuza wona lo mbuzo ngoba kucatshangela ukuthi yena akahambisani nalokho okwenzakalayo. Abanye basebecabanga ukuthi kusho ukuthi kukhona esingathi i-third force ephuma ngaphakathi kwebandla leZANU-PF lasebuthweni eyiyo eyenza lokho upresident angakufuniyo. Akodwa akukabili ubufakazi bokuthi kakho in-charge. Thina esimkhangeleyo sikubona kusenzeka simbona e-100% in-charge okwenza ukuthi-ke simphelele kucala nxa ngabe kuyabe kukhona ukuhlukunyezwa kwabantu ukuthi kuyakwazi ukuthi kuvelela ngaphi. Kakasibikeli ukuthi kalamandla. Simazele amandla, simbonele amandla, akusiyoqinisa ukuthi kalamandla.
UMnangagwa yebo nguye umholi wamabutho esingathi ngu-commander-in-chief. Kodwa omunye umuntu abantu abaningi abangakhulumi ngaye ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezomvikela. Ayisuye yini ongaba ebangela yonke inyakanyaka le?
Kulokucabangela ukuthi kungaba nguye njengoba nguminista wezomvikela, umphathintambo wezomvikela. Kuyabe kusisho ukuthi ilizwe kalihlalisekanga kahle ngoba phela upresident umongameli welizwe nguye ufanele amabutho ahambe ngaye nxa esiya empini ahambe ngaye nxa esiya kwenza noma yini afanele ukuthi ayenze. Nxa ngabe kungenzeka ukuthi uvice president nguye othumela amabutho ukuba etshaye abantu ayekwethusela abantu, uyabe senza into edanga okunye okumangalisayo ngoba uyabe ithula isisekelo sombuso iphila imithetho yelizwe. Kanti noma ngubani noba bekunguye upresident bekungafanelanga kufanelanga vele athumele ibutho alisebenzise ngaleyo ndlela. Nxa kulento enjengaleyo eyenzakalayo njengoba sikuzwa kuvele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe, kumele kukhuzwe kuphele njengamanje ukuze ilizwe liye phambili ngoba abantu baphakathi kwendlala lezinsizi sebekhangela ukuthi ilizwe livuzwe sibambisene sebenza ndawonye. Nxa kukhona okungahambanga kahle okhethweni, akuyo izinkantolo kuyethoniswa, kuphuma ophumayo, sonke sibambisane ukuvusa leli lizwe eselifela phela kangaka.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo laye osanda phuma kubutho ongomunye wabakhokhela ukuhluthunelwa kukaMgabe intambo zombuso nyakenye uthi abantu abahlukuluza uZulu laba kayisibo masotsha izigebengu nje.
Azibotshwe phela nxa kuyizigebenga. Ngithi phela ngike ngambona kuthelevishini ekhuluma yona leyo nto. Nxa kuyukuthi izigebengu kazibotshwe, zivezwe emthethweni ukuthi yizwe ezisebenza naleyo nto ezenzayo naleyo nto. Nxa ngabe kungakaphumi kwacaca, kuzabe lokho kume kuyukuthi ngamasotsha. Akula muntu ozacabanga ukuthi ngokuni ngoba phela abantu nxa befika kuwe begqoke okwebutho bafike bathi balibutho mhlawumbe bahamba ngemota yebutho kumbe kusebusuku sazi ukuthi libutho kuphela besingakwazi thina ukuthi sekulabantu abavukela umbuso abangama-rebel. So le nto ayikhulumayo iyayisho nje kodwa kumele kube lobufakazi obethulwayo ngokubotshwa kwalabo bantu bathonisiswe.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje ilunga ledale lePhalamende lakweleBhilitane elilembali yokulandela izehlakalo zeZimbabwe unkosikazi Kate Hoy uthi uMongameli Mnangagwa kumele axotshe umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga umsebenzi. Unkosikazi Hoy uthi uChiwenga kumele axotshwe njalo ekubeni ngumphathintambo wezomvikela. Wokhuthaze amazwe agoqela eleBhilitane, iMelika lamazwe akumanyano we-European Union ukuthi engaze adlelana kuhle lohulumende weZimbabwe nxa uMnangagwa engekela ukuxotsha uChiwenga. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Diva Dube.
Amazwe afana leBhilitane leAmerika ababunkomo ngibona ngathi ubudlelwane buye bahlephuka kakhulu. Buhlephukile kulokuthi ngabe ukuthi bekufanele ukuthi ngabe abuhlephukanga, bekufanele ukuthi ngabe abumendiwe baphindezeleka ukwenzela ukuthi noma izithe zenotho lezi ezikhona labanye ama-investors akulawo mazwe afisa ukuthi ayi-investa elizweni lakithi abone ukuthi yonke into esilapha neZimbabwe ngeqiniso iZimbabwe is open for business. Kodwa-ke lokho kwenzakeleyo ukuthi abantu babulawa amahlayana, abantu badutshelwa amahlayana, abantu bengelazi ngakhali ekhothe tolo bebulawa nje entweni ngelasizathu ngibona ngathi kukanti bona abantu kade be abantu bavumelekile ukuthi batoyitoye entweni abayibonayo njalo noma entweni abangavumelani layo ngibona ngathi kuthiye ilizwe leZimbabwe lisesebunyameni lobo bunyama abakade bukhona ezinsukweni ezindlulileyo kodwa ke engakutsho babunkomo ukuthi noma kunjalo azikhona izinkulumo esesathi sizizwa nxa zikhulunywa emazweni afana lawa America leBritain ukuthi nxa kungalungisiswa izinto thize kungenzakala mhlawumbe bazame ukuthi bazame njalo ukuthi bayakhe ubudlelwane lelizwe leZimbabwe kodwa ke okwakathesi buyantengantenga lobo budlelwane yikho engakutsho babunkomo
Ngokuvumela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu libutho mahlayana nje ungathi umnangagwa udlalise ithuba yini lokulungisisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe
Umongameli umnangagwa ubele thuba elihle kakhulu okakathesi okokuthi bekuyisikhathi bekufanele ukuthi ngabe uye watshengisela ukuthi yena into ayingeneleyo njalo into ayikhulumayo yiyo yini kanye into ayifisa ukuthi ayibonisezakala kodwa ke into le esisuke wayiyenza ngama last minute ukuthi abantu ugcine evumela amasotsha ukuthi angene emgwaqweni ayehlukuluza abantu ngibona ngathi kube into eyamchiya isimhlephulele leyo nto ebekade mhlambe ekhangelele ukuthi ayithole noma noma ngithi to achieve kodwa ke engingakutsho ngokuthi kusasezandleni zakhe njalo lakathesi ukuthi akwenze ukuthi abantu beZimbabwe abenze babambane ayenze abantu beZimbabwe babe imbumba kodwa ke nxa ukuthi kungaqhubeka kusenzeka izinto ngendlela okwenzakala ngayo kathesi ngibona ngathi ilizwe leZimbabwe lisesimeni esibuthakathaka kakhulu ukuthi sesingagcina sibona kusenzakala izinto ezinye njalo ezimbi kakhulu kodwa umongameli nxa engasebenzisa umthetho ngendlela eqondileyo kodwa engasebenzisi force abantu ungabasebenzisi force ilapho benza khona ukuthi bayenze udlongudlongo obudluleleyo kodwa abantu nxa ungadinga indlela idialogue indlela yokuthi ukukhulumisane labo yiyo indlela engenza ukuthi umnankagwa kutshengisele ukuthi yena kathi wabuya esengumnankagwa ozelwe butsha noma ubuye esengumnankagwa lo wakudala owayelokhu isakhulunywa ngaye kodwa ngithemba ukuthi abantu beZimbabwe into abayikhangeleleyo ukuthi akube ngumnankagwa we-new dispensation i-new dispensation mina ukuthi yonke into yakhe intsha yonke into yakhe yinto elenqubekela phambili yikho okuqakathekileyo yikho into efunakalayo ngabantu beZimbabwe yinto efuna ukubonwa ngamazwe angentshwalalanga afana laboBritain laboAmerika
Elakusasa leZimbabwe kundaba zamalungelo oluntu ulibona limi njani Dube ngokwenzakalayo konke lokho
Nxa sikhangela isimo esisibonileyo kathesi babunkomo sibe sesicabanga ukuthi elakusasa leZimbabwe limi njani ngibona ngathi ngumbuzo wonke umuntu weZimbabwe azibuza wona kathesi kodwa mina engingakutsho upresident ngokwakhe nxa ukuthi kungaqhubekela phambili noma kudlule zonke lezi zinto lezi noma mhlambe uyagcotshwa ukuthi abe ngumongameli ibhora lisezandleni zakhe ukuthi akwenze ukuthi iZimbabwe ibuyele ibe yilizwe elistable iZimbabwe ibe yilizwe elihloniphekayo kakhulu kusadake kodwa njalo nxa engazange ayenelise ukuthi aluphathe kuhle udaba lolu angazange wasebenzisa indlela yokuhlalisa yokuhlala phansi kukhulunyiswane labanye kuzahlupha kakhulu ngoba into ekhona yokuthi abantu basakholonda ngezinto eziningi kakhulu kodwa ke nxa kungenzakala ukuthi yena atshengisele ukuthi yena uzimisele ukuthi avuselele ilizwe uzimisele ukuthi indaba eyodlakela esiyibonileyo azame ukuthi laba abasotsha noma abakwenzileyo abadubule abantu ebajeziswe ngibona ngathi abantu beZimbabwe bengaphangisa bareconcile lo president even ama opposition parties ngoba abantu beZimbabwe iqiniswe sebediniwe ngokuhlala besebuhlungwini sebediniwe ngokuhlala besebenzimeni kodwa nxa bengaluphathanga kahle bengacabanga ukuthi bazadubula abantu into submission into yake yakhulunywa ngoJoshua Nkomo komunye umnyaka ukuthi umuntu osozo umdubule ngombhobho ukuthi avume into wena oyifunayo ngokwenza njalo uyabe ungalungisi lutho ngokwenza njalo uyabe usenza ukuthi isimo oyabe ukhangelane laso sibe worse
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilithane. Kunjalo nje umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ngamanga ukuthi ibutho lihlukuluza uZulu. Lanxa ibandla lezano PF belikulandula ukuthi abasekeli balo besethusela uZulu ngaphambilini kokhetho ikomishini ebona ngamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission iyakufakaza lokhu ithi njalo abasekeli bamabandla aphikisayo bebencitsha ukudla kukahulumende ngabasekeli bezanu PF. Wacubungula izombusazwe njalo engumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard umnumzana Kolwane Nyathi uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho loluka luqutshwanga ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo.
Abaziqambayo izinto ezazikhulunywayo opposition kakhulu MDC Alliance siya kukhetho. I-opposition ibikhala kakhulu ngokuthi abantu bayethuselwa emakhaya libesethuselwa zinduna labo sobhuku bebakhuthaza ukuthi bevotele ibandla elibusayo. Ukuthrethenwa lokhu kokubalisa into ezinjengokuthi abantu benintshi ukudla kube behanjiswe kumarali ngaphandle kokufuna kwabo. Yizo izinto ezirezwa yi-Zimbabwe Human Rights Commission ku-preliminary report yabo abathi bayikhompayile between 23 July and 2 July. Izinto eziningi i-opposition ebekhala ngazo ukuthi bezenza ukhetho lolu abantu bevote bengakhululeki into esizibona khonapho ziqanjwa i-Zimbabwe Human Rights Commission.
Imbiko yekomishini yamalungelo le ingasetshenziswa yini ngabo manyano we-MDC Alliance emthethwandaba lapho abakhangelelwe ukuphikisa khona impumela yokhetho lukamongameli?
Zimbabwe Human Rights Commission organization eqakatheke kakhulu, sinathi i-chapter 1 institution okusho ukuthi ngesimo iyalingana le Zimbabwe Electoral Commission ZEC. Bukani le iripoti yabo iqakathekile kakhulu and singayibona isetshenziswa i-MDC Alliance labanye abangani bazachallenge impumela yokhetho lika-July 3rd. I-Zimbabwe Human Rights Commission singathi i-organization ehloniphekayo ukuthi ama-reports ayo engasetshenziswa imithethwanda ekucazululeni indaba yokhetho ukuthi luhambe njani.
Ababezohlola ukhetho abafana labe-African Union kanye labe-SADC sebethula imbiko yabo ngemva kwalolu ukhetho bathi bona lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Ungathini ngabo laba nxa sesikhangela imbiko le ekhishwa yiZimbabwe Human Rights Commission?
Izinto eziningi eziphuma kureport le Zimbabwe Human Rights Commission ukhanya laba abanye abebebuye bezokhangela ukhetho abavela kwamanye amazwe ikakhulu awe-Afrika bakushiye ngaphandle. Okuzenzakala lapha ukuthi abantu abasoze bebelieve lokhu apha okuzwe ngoba laba be-Zimbabwe Human Rights Commission bebelabantu badeployile ama-monitors ku-ground and ngabantu abayaziyo iZimbabwe ukudlula laba abokuvakasha. So it's likely ukuthi abantu they will believe okukhishwa i-Zimbabwe Human Rights Commission ukudlula lokho okuvele ebantwini laba bebevele ababuye kwensuku ezilutshwane bezokhangela ukhetho.
Ikusasa leZimbabwe lona ulibona limi njani phansi kukahulumende kaMnangagwa ikakhulu nxa sikhangela indaba zomnotho? Wona osulesikhathi uguqe ngamadolo, ukusilela kwemisebenzi, imali emabhanga lazo zonke inkinga esibhekane lazo.
Kunzima kakhulu ukusho ukuthi singathi sikhangeleleni ngoba uMnangagwa kakagcotshwa. Engagcotshwe njalo kakasitshela ukuthi uzokhetha abantu abanjani ukuthi bebe uhulumende wakhe. Kodwa ngendlela okwenzakala kwezinto ukuthi ukhetho lolu umuntu wonke obe-contesta kalulwemukalanga. Kungatsho ukuthi lokhu esisesimeni ebesiyiso sona ukuthi ezomnotho kunzima ukuthi sithole imali evela ngaphandle kwamanye amazwe. Ama-sanctions lokhu ekhona nendlela okuhamba ukhetho lolu uhamba ngalo kungenzeka ukuthi ungatshintshi lutho ngoba siyabona ngemva kokuphuma kwempumelo yokhetho kwenzakala kube lokudutshulwa kwabantu abebetshengisele eHarare betshengisela ngelamsindo badutshulwa ngamasosha. Sizokuthwasa kulokuthi abantu be-opposition kuthawula ama-adaptions ayenzakalayo. Okusho ukuthi into esingathi into yemalungelo abantu akukatshintshi lutho and khonokho kungasho ukuthi kuzatshengisela ukuthi iZimbabwe siya phambili ukudlelwane lwayo amanye amazwe kuza kuma njani. Ngibona ngani akusoze kube lokutshintsha okukhulu kakhulu ngoba ngani sesibuyela lapho ebesikhona iminyaka le okwenze savalelwa phandle ngamanye amazwe.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi uZulu weZimbabwe kumele alungiselele ubunzima obuphindiweyo ngoba kungelandlela uhulumende weZANU-PF angenelisa ukulungisisa ngayo umnotho. Umgcini sihlalo waleli bandla eMelika umnumzana Dan Moyo uthi kunzima phambili.
Angiboni yenelisa ibandla leZANU-PF ukuvuselela umnotho ngoba sesibonile vele ukubana utshintsho abantu ade becabanga ukuthi luzobuya ngalama elections aluzange lubuye. Sesibuyele back to square one and this is really even amanye amazwe afana lo mama lo MP UK Katie Hoy esithi yena vele iBrithani leAmerica lamanye amazwe njanjalo zibanga-accept iZANU-PF lomnangagwa the way abangakhona if engazange axoshe uVice President uChiwenga ngoba ngale nto eyenzakalayo after ama-elections lapho kwabulawa khona abantu bachaywa ngendaba yokuthi betshengisela ngokuphuza kokuannounswa kwama-results. So siyabona ukuthi nje ngento efana laleyo kusho ukuthi amazwe angaphandle ka-accepti i-election ukunqoba kukamnangagwa kule election kusho ukuthi sasele mibuzo abalayo and sasele zinto abafundi bazibone before babe ukukholelwa ukubana iZimbabwe isingathuthuka iye phambili.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngokubona kwakho Moyo ukuze kube le nqubela phambili umnotho ovuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
I think kusobala ukuthi democracy iyafunakala and ama-election la esiphuma kiwo bekumele kube yiwona avula indlela for leyo democracy. Thina njenge-opposition we have always been insisting ukuthi kumele kube lama-electoral reforms azowenza ukuthi ama-election ethu abe free and fair. iZANU-PF yena ispecial umnangagwa ngokakhe. You need to understand ukuthi okokuqala wangena nge-coup and then now sekubonakala engumuntu ongene ngokuriga ama-election. Unless and until sibe lama-elections a-free and fair akhombisa ukubana kula rigging of any sort and awekho contested, then kulapho ungathi umnotho ungaqala ukubuya khona. Okwamanje akula trust kulo hulumende okamnangagwa ngoba nanku once again i-credibility yama-elections iyakhweshinwa ngabantu ababelieve ukuthi uwinile ngempela.
Bakhona abathi ingqubela phambili ingeza kuphela kungaba lokubambisana iqhaza kube lo hulumende olabantu abavela kumabandla athiyeneyo ezombusazwe hatshi kwelezanu-PF kuphela. Kodwa umnangagwa uthi cha akusoze kwenzeke lokho. Ungathini ngalokho?
Ya well kule mibono ehlukeneyo ngayo le ndaba le okhuluma ngayo. But okokuqala ma abantu kushiwa ekhethweni kudingakala ukuthi abantu bavotele onguyena abafisa ukuthi akhokhele ilizwe. So la ma-GNU sike sayibona ngo-2009 to 2013 well yeah bakhona abangathi iyathuthukisa umnotho ngoba utshintsho lwabonakala soon after i-GNU yakhona. But akuzange ulast isikhathi eside ngoba the moment sisiya kuma-election ngo-2013 i-GNU liyana ilizwe labuye la back ngoba iZANU iyathatha i-majority and iZANU ngowayo vele asiboni ukuthi lalo ulwazi lokubusa olungaletha umnotho eZimbabwe. Kumele nje ba-accept ukubana sebehluleka for isikhathi eside bayekele abanye abantu ba-take over ukuze umnotho uphenduke eZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Kodwa umsekeli weZANU-PF umnumzana Kelvin Manduna yena ofunda ngapha eMelika uthi umnangagwa ulakho ukuvuselela umnotho welizwe nxa engakhetha idale labaphathintambo elilohlonzi.
Ngiyazisisa ukuthi abantu abalathembo and la ihulumende layo emele izwisise lo mungameli umnangagwa uhlale khuluma lakho ukuthi uyakwazi ukwayenzakalayo ukuthi kulama-mistakes awayenzakalayo under umgabe ngesikhathi kamgabe esenziwe ithiwa i-squashed earth policy yakudala. So mina anginankinga nxa abantu besithi bane-skepticism. In fact, kungcono abantu nxa bekhangela i-politics bebe ne-skepticism. Khona bazabamba ama-politician ukuthi wasithembisa lokhu lalokhu. And kumele udelive izinto wasithembisa zona. Kodwa thina ama-supporter siyakhangela i-manifesto, siyakhangela futhi lokuthi uMongameli Mnangagwa umuntu omature. Sizakhangela ukuthi i-cabinet yakhe uzayikhetha kanjani. Sesikhulume kaningi njengama-analyst, njengama-supporter ukuthi nxa sebekhetha i-cabinet, sifuna ukubona abantu abalolwazi. Asifuni ukubona abantu abanye ababizithwa i-deadwood. Hayi, asifuni lokhu. Sifuna abantu abalolwazi, abantu ama-technocrats, abantu abale-technical expertise. Bakhona abaningi amaZimbabweni. Abanye bakhona ku-parliament, abanye baphandle kwe-parliament. So siyafisela ukuthi uMnangagwa uzakhangela across the board edinge i-team ezwayo sibili. Akukho lula, akukho lula. Even ungakhangela ama-sector njenge-manufacturing. So kwatshintsha manufacturing not just kuZimbabwe, globally. Since i-rise yabo-China labo-Asia, i-manufacturing yatshintsha. So even i-approach yethu kuphakamisela uBulawayo lani, mele sihlakaniphe sibili. So akusoze kube lula.
Ngamanye amazwi nxa usithi ubaba uMnangagwa nxa sekhetha i-cabinet yakhe kumele ekhangele nxa zonke. Ukhuthaza ukubana ethathe labantu abangekho kubandla lenu leZANU-PF.
Ithembo lethu thina nezama-supporter. Ngokubona kwami abantu bayathiyana kuZANU ukubona kwabo. Abanye bathi hayi khetha ngaphakathi kweZANU kuphela. Kodwa mina ngime labanye abathi hayi asikhangeleni broadly. As far as umthetho uyavuma ukuthi ukhetha abantu abangu-5. Abaphandle kwe-parliament nxa kuvuma sibili ekhangele especially ama-sector economy industry unalawo really afuna abantu asibabiza ukuthi the best of the best kulezi zikhundla.
Lubana ungamxwayisa ubaba uMnangagwa ikakhulu kudaba lokuqeda ukusilela kwemali elizweni, ungathi kumele ayiphathe njani kahle kahle lindaba?
Le ndaba le ngokubona kwami bengifuna sibili bemfisa ukuthi beforme i-working group or i-committee ezakhangela indaba le. Ngabona abanye so far sesibone ama-expert enika ama-suggestion atshiyeneyo. Bengifuna i-high level working group from private sector, academia, banking community, lehulumende behlale ku-working group play. Lamanye ama-experts bewabize sibukuba abo-IMF nani beyikhangela ama-options ethu. Athi yena ama-options ethu, mina ngikusayide ukuthi bekungcono sisebenzise i-rand. Kodwa abanye abafuni ukusebenzisa i-rand as i-currency. Ngoba ngiyabona nxa lokhu sisebenzisa i-dollar, i-dollar iyasihlupha nge-competitiveness ye-economy. Iyasenza sibe very uncompetitive. Ama-option akhona atshiyeneyo, but i-ultimate aim yethu imele ukuthi sikhangele ukuthi siza le currency yethu after X amount of years. That should be aim yethu as i-working group. Engukhanya ukuthi ama-steps izawathatha wona ukufika kule ndawo yiwaphi. Abanye bathi sisebenzise i-gold as i-anchor, igolide as i-anchor for leyo currency. So kulama-options, but kumele siwadiscusse broadly, multi-stakeholder engagement, and khona kuzaphuma ama-solutions which are acceptable kubantu be-economy.
Umnumzana Kelvin Manduna ngumsekeli webandla leZANU-PF njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha eMelika eWashington DC. KuFacebook siyalibona balaleli uMlungisi Ncube uthi hello. Thabile Mlalazi uthi wena livuka njani bantu bakithi? Sivukile Thabile. Mohamed Aslam Sheikh Lari uthi wena hello, hello Mohamed. Lindelwe Mlotshwa lawe uthi hello. Lo Patrick Ndlovu siyabonga ngoxhaso lwenu zihlobo ezithandekayo. Sengathi lingaqhubeka likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC Alliance ngamasotsha namapholisa kuyadlondlobala. Elinye ilunga ledale lephalamende lakwele Bhilithane lithi uMongameli Mnangagwa kumele axotshe umsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga umsebenzi nxa efuna ukudlelana kuhle lamazwe afana leMelika leBhilithane. Ziyaphela ezekuseni olivalelisayo ngomathuka izinduna uNtungameli Nkomo Nkololo Gwana wamathuka nduna. Bye bye.